So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 29 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje usuku lwesibili lokujengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abajengiselayo, kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingajengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstats soluthule incazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsholo yedwa owesifazane. Gambe umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye, ngoba ibabathwele ibabaphethe khulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sibili lokujengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abajengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labajengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukujengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonyelo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi AZCTU umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba yindaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke ikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe. So kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo, njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwebezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo, kumbe njalo ungumuntu we opposition, kumbe njalo ukhuluma umelele i opposition. Kunengi ke okungakwehlela, abanengi bayakwazi ukuthi ungehlela kuyini, kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo aba abasebenza kokhulumende kati ke okunye kuvangelwa ipolicy nxa kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngani thakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozomba ngazwe so kuzaba nzima ke kwabathize ke abasebenza kuhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abanengi hayi ukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuka emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula yini enye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule kukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho obususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandelwe ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni yavunyelwa
Umnumzana Jafet Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats solwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuwa 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngitsho loyedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuliviki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene kodwa kungcazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisitya kalombili lanhlanu 85 njalo kabagqilanga kulindawo Kusensus ka 2012 iZimstats ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo kuliwadi
uward 20 wakreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi so iwadi yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 labo wa 25 owa 25 bangapha kumthwakazi kula bantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo wa 16 wa 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemlageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emlageni abekusinkubo ngoba abanikazi bamaplazi lawo bahlala koBulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa abantu abangani ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqhathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
ukuthi sikubambe khonoko sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibona ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka sizokuzamela ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakale sekunabanye abantu amanumber sefike kubo-500 kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqinise ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMat South kuzokuthi iMat North
kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and or i-observation ngakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sekuphume kwabanje nanxa sizakhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke ngakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathebeleni ne-South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda isakhamuzi seMatobo Gambe umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget umbiko kaNcube awemukelekwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakanci uNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganqele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia siqoxele ngcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
hachi kukhanya vele akubula into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngemali eyezimbabwe yalapha i-budget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali yangaphandle kwelizwe kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli akula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho ibhajethi yakhe siziphatha ngalutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula izenotho bephuma emsakazweni weZBC besithi bona inhlelo zikaMnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngazi yaphumelela udubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yiunitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni lilodwa ama minister ama security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kuchukuthi konke okukhulunywa ku-cabinet eZimbabwe, lokho okukhulunywa ku-politibro yeZANU-PF, kufanele kwenziwe ngama-instructions okahulumende obusayo weZANU-PF. So akusiloqiniso ukuthi ingaye kuthiwa okuqoqwa okwenziwa ozomnotho nguNcube ukuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive presidency yumsebenzi we cabinet ikaMnangagwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona kuphinde kube labo Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation yama policies lelo asoqemiso kutshengisa nje ukuthi i executive government esilayo o executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokho ukuthi babe sebesithi khona uzibani ubani ngayo uyenza lokho
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi eyezesa isiyandelwe okukuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uZulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagetsi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abafe engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ibithwele abantu abalithumi lasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba munembili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sasakazi ngivuka njani lomthokazi omuhle yonke indawo lapho likhona okhuluma ngomkhosi Simathanda isesentshureni makhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti ke ngibe nesisolo lami kubo kifutube lapha labo njengamiri ngomo kuba sala lami likele imbaleli kodwa amhawu kwami kunini kambe nini lokho engifosela abantu kodwa lokho ikhahlele lezinangeni ngifosela ikhahlele lezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa liyabakhuluma abantu kuba kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina la aza sibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengibonile asebenza aphandle lokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho elikhonolezwa yichayina kancane kancane la axotsha abelungu axotsha abelungu iZANU-PF wathi akabafuni bafuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sesisibuswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesa ondaba wakho right yabo emachayineni lapho akho right manje ngoba basiphathele izizwe basthathela into yonke into ngaphothe iba kula into ezisibingile thina singabantu abasezizwe ngiyabonga ngithokoza umuntu ngicela ikodi yami
ngingani bafakele ukuthi kuseze ngiyabingelela ngomsebenzi ngiranga ngokwenzela yena ukuze inafuna ukukhuluma ngoJonathan Jonathan Moyo usezi khona leKenya kodwa ulandisa izindaba zeZimbabwe funa nikuthuthu siJonathan funa ngamasekhethe abe sengena nti vele ngumdilizi abe sengena ke kuma structures ahambe dilize 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 imsebenzi kaJonathan cela astophe isiyathi lakhe stophe nonsense sina umthetho umlandelayo siyamazi stophe iJonathan ekela khona ukukhulumayo
sanibona nibona nilonke njani wenkosi eZimbabwe yayo mina engikubongelayo amadamu lawa angaphumelela ayakhiwayo ngibona kuzokuyinto enhle kakhulu ngoba amanzi wawona eqhakazekile kuzelawo yonke into ilonke kuzeyakha amathayini anxa ibhadalwe ngani leyo ngabhadalwa ngamaplans leyo ngabhadalwa ngedayamond leyo ngabhadalwa ngegolide ngicabanga ukuthi kunombono omlulo kakhulu ifu kungupresident omnanga kumbelayo omnanga agwala bawafaka nama-cabinet yakhe kuyinto enhle ukubongela lokhu ayisho ukusaphothizayo kodwa ikubongela into eza ebantwini bezimbabwe because ukuthi kwenziwe ngubani akutsho lutho ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi ala magama ozanu zaphu MRT maningi-ke la maphathi o kodwa ngingakuthengela abantu into enjalo kuyinto enhle kakhulu ngakubongela mina ngazalamende bakuo ukuthi kubhadalwe ngani akusho lutho kodwa ngoba kufanele vele ikhona ma imali ingekho ubhadala ngokukhona kumbe izindlovu kumbe izinkomo kumbe lamaplazi because amanzi awadini and amachina asasibonela iphalamende lakhe eharari ukuhle konke lokho kanti ngokwakithi akulamuntu ozophila forever akulamuntu ozophila forever sibekezeleni one day unkulunkulu uzokwenza njeabelungu babesabanga ukuthi yaphila bayiphephilento kodwa abasayiphathanga so nabo abezami bazophuma ilanga labo lingafiki alingaphingisiwa siyabonga siyabonga ingakemuhle kakhulu mina kuyambonga ngiyakubongela lokho kodwa ngimlandele ezapho angisomlandele ezapho
injani studio 7 hapha ngapha thina eBulawayo ngapha hhayi kungcono kulokhu ezodla kuzwango hhayi singona kuphile hhayi asakubona ethawuni emathawuni asakubona sizibele emakhaya komtoko l lapha eBulawayo hhayi akulalutho sizuza komtoko lapho kunabantu khona abachayiweyo hhayi eBulawayo hhayi
kulaphoshiyana kulombakaphathi lokuthi Beatrice Mthethwa ukuthi njamunalo mwakathi kabisa bana bakuzethi yiwo akahamba sobe ngumntwana kanti sinto enjalo ikhatha likamolawuri yayinoni yaZimbabwe nanka constitution yayinoni yaZimbabwe ibeleka kanyanya kubantu ba-ofosonke wonke uyimmaniki zalo kokuthila especially amakane akuso ayikhona kuli bawo bali mungoma mphathi yaZANU-PF olomatonteke ziyakutheni mapureshara izabiyeni abakayofa basuka kalete bazanu-PF kambo bantaba balabhadalwa umbanziba nawawuma nawajeya muntu nawatukila kutheni kuzima chako babhadala babobo dakwete mupulisa uyobasuka nanka majors uyobatongeya otegwa wakapanga mulandu wakapanga tite vakasungiwa kuli abakajeya mteli yaziwa upepo kuyanga mantu vakamana mutu 08 vakamana kuji wabantu anduyo ukulimendu uli kuto asitaope uli muji makane mbaya bati kuti wambula mabala mabi kutela opposition zile oyo yofita muji mubo neini wakati wakupegwa ibeli biyo vei jobs kutegwa atonga kazwa kungande yakwe yaka chia mkamunga babu kako fone na meja siti utonga nkane ya kuti mpana na musimbi utage ingi peku mpa mwenye jobu deleka jari di duenga mwenye obu kampeina so jobs kata chipigiri mulandu wa uti wakati tabi enipe watu jina kutegwa avule mwenye wagi o kampeina beta jari vye mane tukuma nengenenge sizoko simunga wa ino nyika uvileka kanyina kuma opposition pepe ma upati itongo ni mwambi ni bantu basi mbalo ka
wali tuka kani kustuke sefe ni vela mikano hato pshama mina ntambi nte yoto ntambi kubu ngayo na mkazi nda wadega tono uchora kani moya kaka kia lele siyacela siyacela ui iwa basula lele nizwe lapa wende hamsana na wanka besezi mteto ya belapo aipa la kukosa na mkanju ya kubu mbani is nothing Zimbabwe politics iko kila chinde lapa tacheko atawa nguti mwa inga fungu zinengela ukubuya kuZANU-PF ngokusebenzisa igaba ibizo le-CCC. CCC yinto yabantu, akulanto azoyenza, zonke lezi zinto azikhulumayo, akulamuntu ozomlandela engubani.
Lauge abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti ehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele the House, ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Siqoxele olandela izombusazo weMelika umnumzana Tifa waJapi Bango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho aku-analyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu elokuthi ngabe yenqobe ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bependuke. Ake yena impawu zakhe azitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselayo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazi azilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe. Njalo
ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga, nxa sithi silalela ama interviews akhe ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe kukuthi yena nguye wayekhona ngabe impi le yase Russia le Ukraine ngabe ayikho ngoba uyeze yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwa ezazifaka ukuthi ngabe zabe khona, kodwa ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babe khona abanye babe sishushumbiza ukuthi zibe khona, kodwa ekugcineni wagcina ungasabanga le mpi ngesikhathi sakhe ekhona. Yingakho ngibona ngathi ikakhulukazi impi ye Ukraine ne Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden ayewaphatha udaba lwase-Ukraine ye-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impilo iqhubekele phambili lokhu ingapheli kodwa ke kuloko kusiba lo mfutho omningi olokhu senzakala abantu kulamalanga akusela umuntu osafuna ukubona impilo iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna i-peace ngakho ngaleyo ndlela ngibona kusiba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina besupporta umnumzana uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube i-counter attack yokuthi ikube lendlela yokuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase Russia le-Ukraine iphele nxa ukuthi lakhona ingabe ukuthi ngaleso sikhathi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho iyabe ilokhu isasekhona
umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela viki elithukela ngoChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.